Ntokameli, umbiko lo utholileyo okuthi sengibuyele kuZANU PF uliqiniso seni. Njalo isizathu kuyikuthi mina kuZANU PF ngangixotshiwe ngo-2004 ngixotshelwa iDinyane, indaba yeDinyane leyana okuthiwa i-DC Declaration. Ngokunjalo-ke indaba yeDinyane leyana ingasiqiniso, kodwa kulabantu ababevele besilwisa befuna ukusigeliza laphana ngesaa sikhathi. Lamanje thina sasivele siphume egcekeni sasisekela sisekela u-Emmerson Mnangagwa, kodwa into yakhona kwakule vacant post yayikhona laphana silanda i-Congress. Kwasekusiba labantu konke okwenzakala abantu bangakwazi ukuthi wavalelwa njani uMnangagwa ukuthi engene laphana. Kwaseleku iphendula abantu abasidiliza, kodwa ngineqiniso kwasesakwantu bona abantu ababesidiliza bona maye yibo sebedilikile laphana, sebephumile laphana enhlanganisweni ephathini. Mbonani kimi sokusebenzela sento engcono ngibuyele ngiyesebenza labanye abantu, ngoba injongo zethu isasilazo zokuthi sizaqhubela njani phambili umsebenzi wethu. Ngiyazazi njalo yize izimeleyo lakathesi
kubandla le-MDC seliphumela phela.
Sengiphumile ngaphela kubandla le-MDC yayikhokhelwa ngumtambara njalo yaqina ikhokhelwa ngu-Welshmanule, kodwa ngithanda ukuthi ngiwabonge amadodalana ngendlela engisebenze nawo kakhulu, ngendlela enhle kakhulu, and angisoli lutho ekusebenzeni kwethu lamadodalana, ikakhulu umtambara labo Welshmanule. Amadodalana kuningi engiwafundile kiwo, kodwa-ke lanxa sengishiya hhayi ngithi abaqhubele phambili umsebenzi wabo kade bewenza. Angifuna ukunyaza angithi mina ye laphana kube kunje bekunje, hhayi kodwa vele bangigcwele ngivele ngixotshwe kwinhlanganiso yeZANU PF. Angizisukelanga kuZANU PF, ngokunjalo nakathesi ngibafisela inhlanhla yokuqhubeni kwabo umsebenzi wesiya phambili.
Kulabo abangathi ubaba uGawule kukhanya ngumuntu ongazi into ayifunayo, wenza njengomayelane oyeqa ayele eqe ayele, lingathini kubo?
Ngumbono wabo lo, ngoba umbono uyathiyana, abanye banombono oshalo, abanye banombono otshoni ojulileyo, abanye banombono onjani. Kodwa-ke ungakhangela mntungameli ukuthi siyasivela ngaphi nomsebenzi wona lowo esiwenzayo, nokuthi kuyini esingakwenza. Ungakhangela kwamaparty khona kwama-opposition parties, ngokwamaparty zokufileyo akulanto sina. Okungcono ukuthi sisebenzela bona abo abakhona phakathi, siqhubekeleni phambili, sifalele kakhulu emveni into zentuthuko, siyeni phambili lawo. Akulanto esingayenza vele singaphandle, yinto izifiso lezo yikubo lokubaa abantu bodabukana phakathi onye lokhu dabukana ama-peace umsebenza kusenza njalo. Ngokunjalo injongo yathi abenye into esiyifunayo ukuthi abantu sifuna phela i-development, sifuna imisebenzi ebantwini, sifuna ukudla ethebulini, sifuna yonke into eninjenganaleyo. Singakwenza kuphela kubonako ngokuthi sibe nombono obani owatsho ukuthi hhayi kuphela kuzodakala izanu, hhayi kuyini esingakwenza sihlangene sindawonye. Nxa singake sibanqobi bona bana sibajoyineni sihambe ndawo ilizwe liye phambili, sibone ukuthi singayenzani.